VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 25 Mpandula 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Donald Trump welemelika wethule umbiko wakhe emhlanganweni wamazwe omhlaba United Nations General Assembly, lapho athi ilizwe lakhe lilwisana labohulumende abancindezela ilungelo likaZulu. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi ilizwe lakhe lilakho ukwesula izitheso zenotho kalula nxa eleZimbabwe lingaguqula imithetho yalo ukuze ihambelane lesekelo sombuso. Owake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere yena ubotshwe ngomvulo ubesemthethwandaba lamhlanje, lapho aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail eyi-$3,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Donald Trump welemelika uthi ulwisana labohulumende abancindezela ilungelo likaZulu abagoqela ele Iran lele Venezuela, lapho okwephulwa khona ilungelo likaZulu mahlayana. Uthi abantu kumele bafunde ukuzilungisela okuhluphayo emazweni abo kulokumelela ele Melika ukuthi lingenele endabeni zabo sonke isikhathi. Ukips Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump wethule amazwi la namuhla emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York welemelika oqoqwe inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba eye-United Nations. UTrump uthe ilizwe le-Iran lephula ilungelo likaZulu santando.
The corrupt dictatorship in Iran. Iran's leaders sow chaos, death, and destruction. They do not respect their neighbors or borders or the sovereign rights of nations. Instead, Iran's leaders plunder the nation's resources to enrich themselves.
Uhulumende wenkohlakali zakwele Iran uhlanyela ukungezwani, uyabulala abantu njalo ubhidliza konke okufiswa ngoZulu. Kabahloniphi inkululeko yamazwi ajiyeneyo. Inkokeli yakwele Iran yeba inotho yelizwe leli ukwenzela ukuzinothisa lokwenza kube lenzondano phakathi kukaZulu. Benza lokhu ukuzekazi le Middle East lakwamanye amazwe.
Iran's leaders plunder the nation's resources.
UTrump uthe lokhu yikho okwenza ukuthi abantu bakwele Iran bavukele uhulumende lo othanda ukwenza kungabi lokungezwani emazweni ajiyeneyo.
The Iranian people are rightly outraged that their leaders have embezzled billions of dollars from Iran's treasury, seized valuable portions of the economy.
Abantu bavukela uhulumende lo ngoba inkokheli yakwele Iran yephula ilungelo labo. Seyatshontsha amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola isenzela ukuzinothisa kuphela.
All to line their own pockets and send their proxies to wage war. Not good.
Uthe yikho lokhu kwenza ukuthi ilizwe leAmerika liphume kusivumelwano sokuvimba ukulolongwa kwezikhali zenyuklia esethulwa ngowayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama. Uthi isivumelwano lesi ese-Iran nuclear deal senza ukuthi inkokeli yakwele Iran inothe okumangalisayo. Uphinde wathi okwenzakala kwele Iran sokusenzakala njalo elizweni leVenezuela, lapho uhulumende ancindizela khona abantu okumangalisayo.
Currently, we are witnessing a human tragedy, as an example, in Venezuela.
Okwamanje sibona izibanga kwele Venezuela lapho okulabantu abafika izigidi ezimbili ababalika elizweni leli eliqhuba imikhuba ye-socialism. Uhulumende kaMaduro usekelwa ngohulumende wakwele-Cuba. Okuyinto lokho kuthiwa yi-socialism akusebenzi. Sokwabhidliza amazwe amaningi. Kwenza kube le nkohlakali emangalisayo njalo lo ncindezelo olunzima kuZulu.
Have fled the anguish inflicted by the socialist Maduro regime and its Cuban sponsors.
Uphinde wathi uhulumende wakhe kasoze asekele umthethwandaba we-International Criminal Court ongahloniphi imithetho yamazwe achiyeneyo.
The United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority.
Ilizwe leMelika kalisoze linike imali njalo lisekele inhlanganiso ye-ICC ngoba kayilalungelo lokuthonisa amacala njalo lokwenza konke lokhu ekwenzayo. Inhlanganiso ye-ICC yephula santando imithetho yamazwe wonke.
To an unelected, unaccountable, global bureaucracy.
UTrump uveze ukuthi sebefuna ukuthi le nhlanganiso ethengisa amafutha eye Organization of the Petroleum Exporting Countries kumbe iOPEC ingathengisi amafutha santando. UTrump kakhulumanga lutho ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kuthiye abanye abantu besithi ngalandaba lokwenzakala kuzwekazi le-Afrika. Omunye wabachothoze lokhu ngumfundisi uSenis Banda othi uTrump kalandaba labantu bezwekazi le-Afrika.
I-Afrika ayisekho emqondweni we-Amerika. Njalo lolu udubuso lukhona ukuthi izimali esasizithola ezokusinceda ezintweni ezehlukeneyo endabeni zomnotho wethu, endabeni eze-health, endabeni ezenhlanganiso esizimele zodwa. Kutsho ukuthi akusimali leyo iyoncipha ibe ncane, sesimi sodwa njengentandane. Udubo lukhona ukuthi ngibona ngani i-China amalungelo oluntu ayilandaba lakho. Ile ndaba lezinto zebhizimisi, lezinto zomkhonomi kuphela.
Ilizwe leMelika lafakela inkokheli yebandla leZANU-PF izijeziso zenotho lesithi yephula ilungelo loluntu njalo yehluleka ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingoCape Stube.
Siyabonga Dube. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhona emhlanganweni we-United Nations General Assembly uwenzelwa edolobheni le-New York khonapha kwele Melika lapho usethe wahlangana lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika osomabhizimusi abangafuna ukutshala imali eZimbabwe eqinisa umkhankaso wakhe wokuthi iZimbabwe isivulekile ukusungula ibhizimusi oweZimbabwe is open for business. Wenze ingxoxo njalo labe misakazo ethile yaseMelika egoqela iBloomberg le-CNN lezinye.
Kumangalisi ngoba vele engena embusweni ungene ngaleyo nkulumo langombono onjalo ukuthi yena iAmerica ibuya kuqala ngesilungu ube sithi America first, abanye bonke labo baqale bame. So umkhondo onjalo yiwona uyinationalism, njalo yena maye kubeka ngaleyo ndlela ukubona kungenxa yokuthi indlela iAmerica ebisenza ngayo ibusiness, so udlelwane bilabo lamanye amazwe ngokubona kwakhe bekuyindlela ebiphuca iAmerica. So uzama ukuthi ayenze singathi ngesilungu yikurepositiona iAmerica in the global stage, eqale iyakhiwe ukuthi asiqale sikhangele ngekhaya, sakhele ngekhaya, sizase sikhangela omakhelwane. Ingqondo enjalo ingakhangelwa ngomunye umuntu ayibone ngazani ilokwakha. Iproblem esukile khona ukuthi umhlaba lo usuvuleke kakhulu, singathi globalism isikhona nje kwezimo ukuthi nge-21st century uphume ukuthi wena kawungeke ukusayinakekela, suzaziphilisa impilo le enjengale. Iqinileta esingathi ngesilungu phecelezi yi-right wing politics. Vele yikho esesikubona kusenzakala e-America.
Uthe njalo iMelika izakuma ukupha amazwe angayisiwo bangane bayo uncedo, kungaba ngolokudla, kungaba ngolwemali, kungaba ngolwemithi yezempilakahle. EleZimbabwe ubona limi ngaphi kulokho?
EleZimbabwe vele lilohlupho ngoba singakulibali ukuthi kulama-sanctions lanxa sibonile namhle emini i-US Embassy eZimbabwe isithi yona iZimbabwe gayekho kuma sanctions zaba kuma sanctions ngabanye ngama individuals atargetiweyo eqinisweni ama sanctions lana ngalolu hlangothi uDonald Trump asethe wamakulo azahlaba achophele azachophela kakhulu kuzulu wonke jikelele.
Umongameli Mnangagwa yena ube hlangana labo somabhizimusi labakhokheli bakwamanye amazwe ngitsho lezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha zona azikhuthaze ukubana ziphenduke ekhaya zizevuselela ilizwe. Ungathini ngohambo lwakhe lolu kikho konke kunkulumo yakhe labantu bonke abatshiyeneyo lapha?
Okokuqala ukuthi sizibuze ukuthi nxa esithi abantu kabaphenduke ekhaya bazovuselela ilizwe, uyiphendulile yini imibuzo ethi kanti okwenza abantu baze basuke ekhaya babaleka bebebalekela bani? Angithi bebalekela yena lowo mgabe akade beyibo vele behola ilizwe ube vele phathe uhulumende lowo khona. So inkulumo yakhe le yinkulumo embonazana abantu kufanele bahlale bekwazi ukuthi uzadlale ikhuluma ngoba zama ukuthi azenze njengomuntu othi yena wehlukile kulo mgabe, kodwa eqinisweni ube vele elo mgabe besenza konke bevumelana konke
lo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubehlaziya ke amazwi kamongameli Donald Trump wele Melika awethule lamhlanje e-United Nations General Assembly.
Direct from Washington, the voice of America.
Owayengumongameli weLiberia unkosikazi Ellen Johnson Sirleaf uthi udlakela olwaba khona eZimbabwe kulandela ukhetho olwalubalulekile lwaphazamisa konke okuhle okwenziwa ngesikhathi sokhetho. USirleaf uthi sokumele umongameli Emmerson Mnangagwa alungise udaba lolu. Asizweni ekhuluma ngalolu daba esemhlanganweni weUnited Nations.
I had the honor to lead the joint NBI-IRI observer mission to Zimbabwe in July.
Bengingomunye walabo abanxusiwe leZimbabwe ukuyobona ngokuqhutshwa kokhetho olusanda kwedlula. Lolu bekulukhetho lokuqala lokhe lolo lizwe latholayo uzibuse obelungela owayengumongameli Robert Mugabe incintisa kulo. Ngaphandle kwamaphutha esatshelwa ngawo ngosuku lokhetho, sibone izizalwane zeZimbabwe zinedlabuzane elikhulu lokufuna ukuvota. Abantu baphume ngobuningi babo besiyavota, kodwa injabulo yabantu iphange phelela endleleni impumela yokhetho ingaphumi yonke lapho esibone izizalwane zeZimbabwe zidutshulwa ngabebutho edolobheni leHarare ngoba befole betshengisela ezitaladini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulomsebenzi omkhulu ukulungisisa isimo elizweni, njalo kumele atshengise izizalwane zeZimbabwe kanye lamazwe omhlaba ukuthi nguye olungele ukuletha inguquko elizweni ikakhulu kwezomnotho ukuze lelo lizwe liphume enkingeni elikizo.
Lawo ke yabe ngamazwi kankosikazi Ellen Johnson Sirleaf owake waba ngumongameli weLiberia.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi ilizwe lakhe lilakho ukwesula izijeziso zenotho kalula nxa eleZimbabwe lingaguqula imithetho ukuze ihambelane lokumunyethwe yisekelo sombuso esilotshwe ngomnyaka ka-2013 njalo leyo mithetho ilandelwe ngokugcweleyo. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
UNichols utsho lokhu emhlanganweni labatsha oqoqwe ngabe-263 charge eHarare namhlanje ethi ilizwe lakhe lisekela umbuso wentando kaZulu lokuthuthukiswa kwezempilakahle yabantu lenhlalakahle kaZulu, ethi lokhu kulakho ukuphumelela izijeziso ezikhona zesulwe.
Zimbabwe njengelizwe lingalungisisa imithetho ukuthi ihambelane lesisekelo sombuso esitsha sika-2013, lolu daba lungahle lulungisise izijeziso zomnotho.
Uthi izijeziso zezidera ziqakathekisa amalungelo abantu ukukhuluma bekhululekile, ilungelo lokuba lomhlabathi ovikelekileyo, ukhetho olukhululekileyo, kunye lokujeziswa kwayabe bedale amacala. Igqwetha umnumzana Methembeni Moyo laye obekulumhlangano uthi ukuguqulwa kwemithetho le kungaba yinto engafuna usekelo oluzwayo.
Ungananzelela okwathiwa ngumnumzana Chinamasa engakakhutshwa esikhundleni sokuba ngu-finance minister, wathi yena ukulungiswa kwemithetho eminingi ilandela i-constitution yethu yinto edurayo kakhulu. Uyakhumbula wathi devolution yeba lesifiso sokuyi-implementa kodwa iyadura. So mina umbono wami ukuthi amazwe afana lelizwe leMelika ma engaphathisa ingatsha zikahulumende ekubhaleni umthetho njalo futhi okufakeni izisebenzi kulawa ma-institutions azabunjwa.
UNichols uthi ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzelana leZimbabwe ekuthuthukiseni umsebenzi wokuhlonitshwa kwamalungelo abantu lokuvuselelwa komnotho welizwe okungenza uZulu aphile impilo engcono engela kwethuselwa. Umoyo uthi kule mthetho ethile emele ilungisiswe okungaphathisa uZulu kulolu daba.
Kulama-democratic institutions singathi izingatha zikahulumende eziselikela umbuso wabantu okufana le-devolution. I-devolution iqakathekile ukuthi yona i-implementwe, kodwa njalo okuqakathekileyo kakhulu yukuthi imithetho yethu i-modernize kumbe ngithi iguqulwe ibentsha. Imithetho ekhangelane ningezenotho
leMelika lithi liyadana ngodlakelo oluqhamuke ngenyanga edluleyo, kodwa laphanga lathi liyamukela ngenjabulo enkulu inyathelo likahulumende lokubumba ikhomishini yokuhlolisisa imbangela yalo okumele impumela yayo ivezwe obala kuZulu. Abasakhulayo benelise ukubuzisisa ngamathuba khona kwezemfundo kweleMelika. Lelo lizwe likhipha amabhiliyoni amadola okuphathisa kunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo eZimbabwe ezigoqela kwezempilakahle, ekulwiseni ukusabalala kwekholera, uqhuqho lwemalaria, ukuphathisa kwezemfundo lokuphathisa ngemali emisebenzini ehlukeneyo ngokusebenzelana lenhlangothi ezizimeleyo ezama-NGO. Umongameli Donald Trump weleMelika ulobe igama lakhe egcizelela ukuqhubeka kokusebenza ngomthetho owezitera ngenyanga esanda kwedlula, esithi uza kwesula nxa eleZimbabwe lingaqalisisa iziqondiso ezithile lilandela isisekelo sombuso lemithetho yelizwe kanye lombuso osuthisa uZulu ohlonipha amalungelo oluntu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kuhlelo lwethe connection namuhla sikhangela udaba lomunye umbalisi weSt John College eHarare ophumele egcekeni watshela abafundi ukuthi uyisitabane, okuyinto ecunule abazali babantwana abafunda kulesi sikolo. Kambe lilubona njani lolu daba? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungamile Nkomo.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasungula inkundla yokuxhumana lokwabelana imfanekiso yobulenjini Instagram babike ukuba sebesuka kule inkampani asebeyithengisele inkundla yeFacebook. UKevin Systrom loMike Krieger abasungula i-Instagram ngomnyaka ka-2010 bayithengisela umqondisi weFacebook uMark Zuckerberg ngomnyaka ka-2012, kodwa baqhubeka besebenza bephansi kwakhe. sokule hunga hunga lokuthi akusela kuzwana phakathi kwabathathu laba yikho sebecabange ukusuka. Udokotela Ivan Atta Adah wakwele South Sudan nguye uthole mvuzo walonyaka we-United Nations 2018 Nansen Refugee Award ngomsebenzi wokunceda iziphepheli ezibalekela impi yomdeni phakathi kweSudan leSouth Sudan okweminyaka engamachumi amabili. EleZimbabwe lilokhu lingemukelwa ngamanye amazwe okwenza amathuba okweboleka imali abe malutshwana. EleChina yilo lodwa ilizwe elikhanya eleZimbabwe lingadanela khona. Kodwa maningi amazwe asezithole esenkingeni ngemva kwekwehluleka ukubhadala izikwelede zeChina. Njengesibonelo, eleZambia kubikwa lilakho ukuthathelwa igceke lendizamchina ngenxa yesikwelede sakwele China. Omela isigaba seBinga South edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla leMDC uthi izivumelwano zeChina zifana lengoma emnandi ekhala ingasoze ikusuthise ngalutho.
Amadili aweZimbabwe leChina lapha into eyenzakalayo gande ukuthi okwakuqala indlela abuya ngawo, indlela akhulunywa ngawo, akhulunywa ngawo angani yinto emnandi ongazake kubonakala, angani siphiwa mahara. Leso kuswelakala isikhathi sokuthi abantu becubungule-ke lawo madili ukuthi kanti vele esiphetho sawo yikuyini, thina siphuma lani, amaChina ehamba layo. So ngenxa yalokho-ke ne-corruption etholakala phakathina kukahulumende kwenza ukuthi amadili ananxa ebuya engasayi sebenza lapho kufuze kusetshenzwe khona. Mbona ngani isiphetho ekuthi njengelizwe siza khahle.
Olwela ilungelo lezisebenzi umnumzana George Ngiwane owake wakhokhela inhlanganiso ye-ZCTU uthi uhulumende kumele azise uZulu imininingwane yezivumelwano azenza lele China.
Into ekhona ukuthi abantu kumele bafunde. Asazi ukuthi indaba esithatha njengebasithatha njengezula thina kanti asiwo abantu abafunde abaziyo abazilutho angani vele siyizinto ama-deals anje. So nxakho izinto zabantu, umuntu uyahlala phansi labanye asithi kumbe nxa isithi uzakuya eChina sibe kwazi ukuthi kumbe i-cabinet decision yakhatha lokho ama-members of parliament are involved nabantu nje sibe kwazi ukuthi hayi shiwa nxa kusenziwa lokhu lathi siyakwazi.
Osekumangalise abanye ngezivumelwano zeChina ikuthi kade kwakhulunywa ngazo kusukela ngensuku zikamongameli Mugabe kodwa kungabi lalutho oluphumayo. Omela isigaba sebulilima West edalele parliamente engowezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi kathesi kulomehluko ngoba umongameli Mnangagwa ezaphuma lezivumelwano ezilezithelo.
Usacabanga ukuthi ubaba uMnangagwa ngabe-2005 wako waba ngu-Minister of Rural and Social Amenities. Yikho kwaqala khona ukubonakala inhlelo ezinjengabo-RIA, Rural Electrification Program, lenhlelo zokubona ukuxhaswa kumbe ukuthuthukiswa kwendawo zezinduna. Ngoba ngumuntu lwana othi angakhangela lapha aya khona uhle angadingi ukuthi indlela izaba njani. Yini yabe isebenza kumbe ihamba ikhangele lapho kumele afike khona. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi amabhili wona la lama-China azafezeka ngoba sokunguye. Njalo kathi kukhangeleni ukuthi ama-China ayevele kade evumile ukuthi hayi amadili silawo sibili sesingayenza kodwa asizoze silobelane phansi siqedisise wonke ama-contract ngoba akula lizwe elingasayinelwa ngumuntu oyabe sele 94-95 years. Yikho-ke ama-China labo njengamanye amazwe amaningi babekhangele i-transition utshintsho ukusuka kwenye i-administration kungena eyinye bengakhangelelanga kakhulu ukuthi kambe kungangena ipiphathi.
Kodwa umnumzana Sibanda uthi ukungaphumeli egcekeni okwenziwa ekulotshweni kwezivumelwano zeZimbabwe leChina kuyasolisa.
Okwenzakalayo ukuthi kuyahamba okwizinto kwakhona kuyesayinwa khona ngale ukuthi sokusayiniwe ukuthula kwakho asikwazi ukuthi kutsho ukuthi imali yabibuyile yayekele ukuqonda lapho ekufuza ukuthi yekhona kumbe njalo kagcina engasabuyanga ngenxa yesizathu esinye kumbe esinye. So-ke yilo udubo esilalo ukuthi sibe kwazi ukuthi amadili wona lawa kanti vele angaphi ngoba thina singezwa abantu bekhuluma ngedili into esiyabe sesikhangelela njengelizwe kuvulwa kwamafektari kuba khona kwemsebenzi ye yikwehla kwentengo yezinto kuphakama komkhonomi nxa lokho konke ongasabanga khona sina sesicabangela ukuthi hayi imali zethu zingabe ziye kwenye indawo ngoba sesikujwayele phela ukuthi thina sibhadaliswa izikwelede eziyabe zathathwa ngabanye mbonakane ze-reserve bank uyazikhumbula lapho kwapho kuthiwa khona sokungumthetho wonke umuntu ohlawula i-tax kabe ebhadala izikwelede lezi kodwa kusaziwa ukuthi wathatha ama-combine harvest wathatha ama-tractor wathatha impompi ezavela endaweni ezithiyeneyo ngubani losibani lawo bantu bephila kodwa bese kuthiwa khona ilizwe lonke kalibhadale so yikho esingani siyakwesaba ukuthi amadilona lawa angabe siye ezikhwameni zabanye abantu kodwa sokuthiwa khona ilizwe lonke kalibhadale
umongameli Emmerson Mnangagwa utshele izizalwane zezimbabwe ezihlala ngapha kwele melika ukuthi izivumelwano zezimbabwe lechina azila nkinga ngoba konke okufuna kwenziwa ngemali yezikweleti lezi kuzazibhadala kodwa Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe eViso 24/7 ephakathi kokuncedisa abafundi abangayanga ezikolweni zeBeitbridge leGwanda South isikhuthaze ezinye izizalwane zeZimbabwe esisemazweni ukuthi zenze okufanayo endaweni ezidabuka kuzo. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Yakhuluma embuthanweni walenhlanganiso oqutshelwe eJohannesburg umgcini ihlalo wayo umnumzana Jonathan Betts uthe bayazincoma ngomsebenzi asebewenzile kusukela ekubunjeni kwalenhlanganiso ngo-2012 uthi njengezakhamizi zeBeitbridge leGwanda South ezisebenza kule South Africa bahlale phansi ngemva kokubona ubunzima obhekane labantwana besikolo abavele emulini ezilobuyanga bavumelana ukuthi ngasikolo ngasinye bakhetha abantwana abalijumi abadinga usizo Okwamanje uthi sebefinyelele izikolo ze-secondary ezilichumi le-primary ezilichumi ese-Beitbridge leGwanda South.
I-M yethu yona ngekuthi sizame ukuthi sincede ekhaya esikolweni epheseni ukuthola i-A1 yesithathu lo and then nama-sanitary pads for the girls and then ne-stationary zama nje ukuthi sincede la bantwana abahluphekile kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza usowabo abasemazweni ukuthi labo bahlale phansi kube khona abakwenzayo ekuthuthukiseni imfundo endaweni abavela kuzo. Kwezinye indawo ngabantwana ababhekane lendlala, abanye ngabahamba imango emide besiya esikolweni, abanye bafundela phandle, abanye abafundi ngenxa yokuswela imali esikolo, kanti kamanye vele bahleli ngoba akulazikolo endaweni abakuzo. Elinye ilunga lalihlanganiso unkosazana Brendan Dlovu. Uthi njengenhlanganiso badinga uxhaso olukhulu ukuze kungabi lo mntwana olahlekelwa imfundo ngoba engumnyanga.
Ngenyanga sihlala phansi umhlangano siqoqe imali okuyiyo ephathisa ekuthengeni kwalezi zinto. Kodwa ke kunzima ukuthi sifinyelele ezingeni esilikhangeleleyo njengeqembu. Besilesicelo ukubana kulabo abalenhliziyo eziyavuma basisize ngokusiphathisa ngemali kunye lohulumende angenele.
Isizalwane seGwanda South umnumzana Esau Madungeni uthi lezi zinhlelo abakhangelele ukuthi uhulumende azithathele phezulu.
Sibe sicela i-government ibheke such things because it was supposed to be the government which initiated that. But due to the fact ukuthi kayizange ibe la that spirit to initiate that, the people have started this. So we want government to help us when we are doing such projects.
Iningi labeZimbabwe liyawuncuma kakhulu umsebenzi owenziwa ile nhlanganiso lesithi nxa bonke abasemazweni bengenza kufanayo endaweni abavela kuzo kungadala umehluko omkhulu kwezemfundo elizweni jikelele. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Owake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere yena ubotshwe ngomvulo besemthethwandaba lamhlanje ethoniswa amacala amane wokusebenzisa ihofisi yakhe okungekho emthethweni. UKasukuwere uphiwe ibail eye-$3,000. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje asidibaneni njalo ntambama ngo-6:30 ekuseni ngexolisa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.